thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance lamabandla onke nje jikelele kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba owokuthatha lezi zidakamizwa ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo abanye sezibalimaza ingqondo zibabhidlizela ikusasa yabo ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu njalo sikhathazekayo ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokho impilo yakhe yonke isibhidlizeke
abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokho
abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize bavela kubazali abathize ngakho-ke abazali baqakathekile ukuze sincedise abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo abaningi uyabusubabambile sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa azigwanise sokudinga ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye ekilika ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi ingxenye ngumuntu uyabe seqalisa ukuthatha-ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokhu esithi i-psychosocial support njalo laleyi i-counseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto yabe sengene kiyo engabe kusemalokithini ngabe kusemakhaya silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu-ke angafona-ke kuleyo number athole umfundisi ozakhulumisana laye amabandla amaningi njalo-ke balezi ndawo zokuthi abatsha bangabuya khonapho baxoxisane labo ngakho-ke amabandla avulekile amelele abantwana amelele abatsha amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu duko uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa kumbe bangangena laku Facebook yethu Christian Alliance kumbe bengene kuma WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa baningi abafundisi abangabancedi
yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho kumbe angakwenza
kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi leyona ye council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi bebe le mdlalo abangayenza njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwayo ukuthi akulamsebenzi nxa kungadalwa-ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi bathole izinto zokwenza kuyabakhipha-ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga-ke izinto ezingamdaka njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba balamali eyokubhadala ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela kodwa-ke lo msebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.